inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke eye World Health Organization kumbe iWHO ithi kuqhakathekile ukukhankasela ukulwisana lomkhuhlane lo isithi kulabantu abedlula izigidi ezimbili 2.3 million ngomnyaka abatholakala belomkhuhlane wemvukuzane yebele. iWHO ithi umkhuhlane lo uhlasela kakhulu abesifazane loba utholakala njalo kwabesilisa. Lonyaka umkhankaso we-Breast Cancer Awareness Month uqhutshwa phansi kwesihloko esithi No One Should Face Breast Cancer Alone. EZimbabwe uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle luthi kulabantu abedlula amakhulu amahlanu 577 abahlaselwa umkhuhlane lo kusukela ngoZibandlela kusiyafika uNhlangula ngomnyaka ka-2023. Phakathi kwenani leli abedlula kancane okuyisilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini i-33% babenemvukuzane yebele. Ngesikhathi kuqhutshwa umkhankaso lo owake waba ngumsekeli womkhokheli kahulumende uDokotela Thokozani Khuphe uthi kumele abantu eZimbabwe balisane lomkhuhlane lo njalo abalawo bahambe ezibhedlela ngokuphangisa.
Breast cancer iyahlasela ubaba, iyahlasela omama, so kuqakathekile ukuthi sizibambabambe amabele. Ungathola ukuthi ibele lakho lileqhubo ongalusisiyo kumbe seliphuma amanzi kumbe lifotokile eceleni okuthiwa yidimple kumbe selilikhulu ukwedlula elinye ibele, ungathola nje kule nto ongayizwisisiyo emabeleni akho osugijima uhambe esibhedlela. Ngokubana i-cancer ingananzelelwa masinyane iyelapheka.
UMakhuphe uthi kumele uhulumende abe lemitshina yakulezi insuku eyokuhlola umkhuhlane wemvukuzane.
Kumele ukuthi iZimbabwe iyenelise ukuthi ilaphe iyelaphe i-cancer. Yikho ke kuqakathekile ukuthi iZimbabwe ithenge imitshina emikhulu osithi labo PET scan.
Kulabanye abaphepha kumkhuhlane webele abathakazelela umkhankaso we-Breast Cancer Awareness Month. Omunye wabo ngudokotela Mildred Mkandla oseleminyaka edlula amashumi amabili 21 waphepha kumkhuhlane lo.
Umkhuhlane owesabekayo kakhulu, abaningi bayafisa ukuthi batshele abanye ngalo mkhuhlane, kambe njalo bakhona abanye abantu abafihlayo ukuthi banalo lo mkhuhlane. Iyakudube ke lokho ngoba abantu bagcina umkhuhlane umemetheka uzube ubabulale laba abantu.
Abezempilakahle bathi imvukuzane yebele ilandela esibeletho ehlasela kakhulu abesifazane. UDokotela Mafios Siyamuchembu, umqondisi wezempilakahle kobulawayo ekuhlangothi lukahulumende, uchasisa ngesimo lesi.
Eyokuqala imvukuzane yomlomo wesibeletho, cervical cancer.
Uphenyo olwenziwa ngabeZimbabwe National Registry ngomnyaka ka-2019 lwaveza ukuba abesifazane abalitshumi lambili ekhulwini bahlaselwa imvukuzane yebele kodwa ehamba phambili ngeyesibeletho. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.